Nanzi indaba zalamhlanje ngolwesine ngamafichane zifundwa nguntungameli Nkomo. Abalwa impi yenkululeko abasekela icele lezanu PF elikhokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa bachayiwe kakubi ngamapolisa eHarare namuhla njalo bathelwa intuthu ehichayo ngesikhathi bezama ukwenza umhlangano enkundleni yeCity Sports Center. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iHeal Zimbabwe leCrisis in Zimbabwe Coalition zithi zikhathazekile kakhulu ngokulwisana okwenzakala kubandla lezanu PF. Zithi ukulwisana lokhu sokusenqabela uhulumende ukuthi alungise inkinga ilizwe libhekane lazo ezigoqela indlala lokubhidlika komnotho. Isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party umnumzana Elliot Shelton yena othunjwe eGwanda izolo utholakele duzane laleli dolobho echaywe kakubi njalo egeliwe lama-dreadlocks. Umnumzana Shelton uthi ubethunjwe ngabacuphi bakahulumende. Ku-Live Talk namhla sikhangela isiko lokubhatalisa amalobolo. Abanye abesifazana ikakhulu ontanga bathi kabawuthakazeleli lomkhuba ngoba ubenza bazibone njengabantu abathengiswayo. Lingakuthwa yilezi ndaba lezinye ku Studio 7 ngo 8 o'clock ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-12080 lo 15460 kHz shortwave. Stola galanjalo ku Facebook ekhasini lethu le VOA Ndebele.